kuzaba lo mhlangano omkhulu kakhulu ngolesine stadium. Ubaba uzaba isikhulumi esikhulu esiqakathekileyo ngupresident wethu ubaba u-Emmerson Mnangagwa, onguye uzakhuluma kakhulu mayelana lezinqumo ezathathwa yi-SADC kusummit edluleyo, umhlangano wabakhokheli bamazwe aku-region. Bekhuluma njalo bexwayisisa kakhulu ngobubi bama-sanctions afakelwa iZimbabwe, aselethe ukuhlupheka phakathi kwabantu bakithi, aselethe konke ukudubeka esikubona kathesi kwezomkhonomi njalo lezenhlalakahle. So akusiyo asokuthi abantu bazangena i-street bemacha, hathi yaba ngumhlangano omkhulu ozaba ngowomuntu wonke. I-city national event izaba ngumhlangano wesizwe oqondane lokuthi batshengisele ukuxhasa isinqumo lesenziwa eDar es Salaam kuviki ephelileyo.
Ye, siyabona ukubana wona amazwe awentshonalanga athi ukuze izijeziso zenotho zisuswe kumele uhulumende ahloniphe ilungelo loluntu. Lithini lina ngalokho?
Sithi thina yiyo into eyenziwa nguhulumende. Yazi ukuthi baba Gande ubaba ku-new dispensation, kunyawo olutsha lwesihamba ngalo, waqakathisa kakhulu ukumanyana lokusebenza ndawonye. Wabiza amalunga wonke amabandla athiyeneyo ukuthi bababuye bazovalelana endlini bakhulume ngodubo lweZimbabwe. Amanye amabandla abuya amalengathize, kodwa ibandla eyilo elikhulu lala ukuthi libuye lifuna ukuthi khona lingahlanganiselwa amanye amabandla amancane. Kodwa i-politics njengoba sithi umbangazwe awunakuthi kulomuntu omncane kulomuntu omkhulu, siyalingana sonke. Abantu yibo bazasitshengisela ukuthi onguye omkhulu onqobileyo ngubani. Lonke sakubona kwaba le mhlangano, kwaba le elections, kwavunyelwana ukuthi khona sinqobile njengoba vele sihlala sinqobo. Kodwa sathi kunjalo kababuye abafowethu sihlaleni phansi sikhulumeni sikhulumisaneni, but laba abanye be-opposition e-NDCA bathi kabafuna ukukhuluma lathi, bathi njalo kabafuna ukuthi bahlanganele amabandla amancane. Bafuna kona ukuthi khona banje ngendlela ethiyeneyo okwedlulela laba abanye.